indwendwezi efikele lokho eziqhubeka siba khona especially kuthangela izolo besamangala sibe ukuthi lapha okulayinelwa khona ifuel sibone abantu sebelayina ukuthi ifuel isishoda. Sananzela ukuthi into adishoda kakhulu kumaviki aphelele yidizili. Pho-ke abantu abaningi besebenanzelela ukuthi ipetro ledizili ibisichiphile kumkambo omaketi black market ngoba ibisithengeka ngamayusa lamarani. Kuliviki-ke emkambo omnyama lakho kukhanya ngani amayusa angani ashoda mbijani. Yikho sokubangela ukuthi sesincintisana layo nale ekhona emagaratini. Kodwa thina besikhangelele ukuthi le ingabi yinto engaba luhlupho ngoba i-government bekufanele by now bayakwazi ukuthi isikhathi sokulima, isikhathi se-holiday. Lanxaye nje uminister echasisa ethi kabanikwa amaplani, angazi ukuthi ukhuluma ngamaplani aphi ngoba kufanele by now ngitsho lo muntu nje ongakho ku-government ongekho ku-company uyakwazi ukuthi isikhathi esibhizi. Abantu bonke bayamuva lapha lalaphayana kodwa hayi bona bakhanya ngani nje bathembe khona ukukhuluma emoyeni lapha kuground bengayenzi lutho kuzayenza abantu bathwale nzima ukuthi baqedise ukulima njalo lokuya kuma-holiday njewana kunje lanxa nje kungela lutho abazabe belulanda kuholiday kodwa abantu kufanele baye emakhaya.
Kulihlupha njani lokhu njengabosomabhizimusi?
Kakusasebenzeki kumabhizinesi ngoba indlela osokuthajwana ngayo nxa umuntu ethe wacela uncedo ngemota uyamangala. Bengilabangani bami abanye engibananzelele abachiwa ngamabhasi la ayeGoli. Nxa umuntu ethe wathatha itaxi wayaphenduka esigodini ngetaxi bamcharge 400-300 rand. I-300 rand nxa uthe wagada ibhasi ibi 350 rand. Kuyawufana nokuthi umangoloyo sewuphinde kabili ngenxa yokushoda kwefuel. Okuyukuthi kumabhizinesi le ndlela esithajana ngayo ukuthwala izinto ezithwalayo seziphose zidlule yona le iprize zero yakuzithwale ngayo uze uphose ukuthi hayi ngcono uziyekele zikhonapho usalule mali yakho.
Lokhu siyabona njalo ukuthi kuhlangene lo kuswelakala kwamagetsi.
Abezwalokhu bekhuluma ngokuthi amanzi ayashota kuzambezi le mtshina ngale e-1K iyafa kodwa okuliqiniso ukuthi lapho abathenga khona imitshina sile qiniso kababhadali bathenga nje ngomlomo kube kuphelile. Thina besikhangela ukuthi imali le abayithathayo kakhulu bayibhadala lapho amagesi abawathola khona eskom e-South Africa ne-Mozambique yiwo amagesi angasinceda.